Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMbandula 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wecholera seliqonge lafika kumachumi phose amathathu i 28 osokwenze abenhlanganiso zamagqwetha lwela ilungelo loluntu bathi bazimisele ukumela imuli zabalahlekelwe izihlobo okukhweza uhulumeni emthethwandaba. Ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini ole crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala kwecholera ngumphathi intambo yezemali kudala inkulumo. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu ikwethule izolo kusihlwa edale leCongress. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umkhuhlane wekholera ubikwa usufikile edolobheni lakoBulawayo. Kulabantu abathathu asebehlukaniswe lomphakathi kuleli dolobho abacatshangelwa ukuthi balawo. Sikhuluma nje inani lasebebulewe ikholera seliqonge lafika kumachumi ephose amathathu i-28 osokubangele ukuthi abomanyano wenhlanganiso zamagqwetha alwele ilungelo loluntu bathi bazimisele kusiza imuli zabalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yomkhuhlane wesihudo sekholera. Ukukhweza uhulumende emithethandaba isethusa umlando wokubangela umonakalo oselizweni wokuqhamuka kwalomkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini eZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ngaphansi komanyano weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee. Lumanyano ubunjwa zinhlanganiso ezibalisa AS Citizens Health Watch, Chitungwiza Manyame Rural Residents Association, Community Alliance, Combined Harare Residents Association, Community Working Group on Health, Harare Residents Trust, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kanye le Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Umqondisi wezethelechara, Unkosazana Rose Hanzu, uthi balindele uZulu kuba alethe izikhalazo zakhe ngokwenzakala kudaba lwekholera ukuze bathathele uhulumende amanyathelo ngoba yebeka impilo zabantu engozini engabanakekeli.
The constitution is very clear. It protects certain rights.
Isisekelo sombuso sicacile silondoloza amalungelo oluntu athize kulelungelo lokuba umuntu ahlale endaweni ehlanzekileyo kodwa nxa impompi ezithwala ingcekeza zithe zadubuka kusobala ukuba kawukho endaweni ehlanzekileyo. Nxa ungenelisi ukuthola amanzi ahlanzekileyo uyenelisa ukusa iziphathamandla zikahulumende emthethwandaba zitsho ukuba kungani kungaleyo ndlela.
Omunye wabaphatheke kwezokukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi uvumelana lokuchiwo yilezi inhlanganiso.
I-government kanye kanye ne-council kumele umsebenzi wayo ngokumake sure ukuthi abantu impilo yabo igcinekile kuleli lizwe lethu laseZimbabwe. So nxa bengasebenzi kahle bonke njalo bedonselana njengoba sibona i-council ikhokhelwa ngelinye ibandla, i-government ikhokhelwa ngelinye ibandla, abantu thina yithu esisafayo ngoba yithu esilezihlobo ezibhubhayo njalo yithu esilayingane ezigulayo. So kuqakathekile sibili ukuthi i-government kanye kanye le-council babambe bilane basebenze baqedele ludaba ngokusheshe.
Umnumzana Nkosikona Dibidi uthi uhulumende nguyo lomlando ukulondoloza izizalwane zakhe hathi ukuba abelokhe ekhongozela kuZulu munye yena ovele ethwele nzima ngenxa yesimo somnotho.
iviki kayiphele umunye engaphumanga waya kwelinye ilizwe. So esizibuza khona ukuthi kathi xa abantu bebhizi bebhodabhoda bethenga lezi moto ezintsha, okuyikho okuqakathekileyo empilweni zabantu kuyini? Abangathi sibili abakukhonsida njengokuthi into eqakathekileyo ebantwini kuyini? Nxa into ezinjengabo-cholera sozilonke zisi-affecta njengelizwe, kutsho ukuthi uhulumende wethu akazimiselanga ukubusa abantu, akazimiselanga ukuncedisa abantu, akazimiselanga ukuthi asebenzisane labantu.
Wengeza uDBD ethi kungakho esola inkulumo kamphathi ntambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube osekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba asize laye ngokuncinyane alakho ukubuthanisa imali yokusebenzisa ukulwisana lomkhuhlane wesihudo sekholera.
Isikhwama nxa singelalutho, mboni ngani uthi uzama ukusitshela ukuthi nje isikhwama asilalutho? Nxa isikhwama singelalutho kumele sizame ukudinga, and nxa sidinga at least sesizamile lathi ukuthi sibe sibhadala ama-taxi kuqalisele khona lapho. Abantu sebefile 25 kulusizi kakhulu ngoba ikholera somkhuhlane lwana ongathi usufuna ama specialist amangalisayo. So asonte engumkhuhlane omangalisa kakhulu, but sitshengisela nje ukuthi uhulumende kagwanisanga ukuyenza abathi infrastructure development endabeni yamanzi le. Asondaba yanamhlanje ye in ye out sijona sizwa ngekholera, kusuka kudanise kakhulu ukuthi sokumele sicontribute ukuthi sincedise kuleyo kholera abantu besife iminyaka yonke le isikhanye.
Abenhlanganiso lezi bathi bayamkhumbuza uhulumende ukuba kungumsebenzi wakhe ukunakekela impilo kahle kaZulu kanye lokubona ukuba uphila impilo engcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukusenjalo, ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini olwe-crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube sokudala inkulumo. Abanye besithi leli nyathelo liyamulekeka, kodwa abanye besithi uhulumende undebembili ngoba echaphaza imali ngakwelinye icele abesedinga imali. Kodwa amankampani labanye abangafuni ukuziveza babikwa bephathise isikhwama ngemali eningi. Inkampani yengcingo ye-Econet siphathise isikhwama lesi ngamadola ayisigidi ezilitshumi, $10 million, kuthi ugatsha lukamongameli olwe-presidential office lwaphathisa ngemali engamadola azinkulungwane ezilikhulu, $100,000. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandi we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqiniso uyimbona ngathi kuyinto enhle ukuthi sibona umphathi ntambo usevelise engene emgwaqweni esebenzelana labanye ukwenzela ukuthi udubo lomkhuhlane lokukholela lungisiswe. Yinto enhle ukudinga izindlela ezijeneyo ezokuthi nizimali ngoba kulabanye abangaphandle kwelizwe abangafuna ukuncedisa izinhlobo zabo esekulenzi lalapho kulomkhuhlane khona.
Kodwa sibone abantu ebulenjini bokuxhumana lapha bengani bayasola inyathela lelo besithi kathi sesizathiwa sikhiphe imali thina sibona kuthengwa izimuta lokuphathisa unkosikazi Grace Mugabe lokunye kunjalo imali ingahanjiswa ukuthi iphathisa abantu bekholera. Wena ukubona njani khona?
Yikho phela antsho sokuvelise ukwenzakala lapha sesikhangele kukhangele sikhangelela ukuthi izinto ezimbili. Umuntu odinga imali ebulenjini ngumthule Ncube lowo bhataya moyo. Umuntu owabhilida imali kungakabi le cabinet entsha ngomnangagwa ye kulungile indlu yethu iyatsha kule nyoka endlini labantu. Kungaba ngcono ukuthi silungisise udubo olomkhuhlane. Sizakhuluma ngakho lokhu usukungesela mkhuhlane. Ye iqiniso izanupf vele izanupf ibhilize izimali. Yikho ke kudinga ukuthi kube lo mphathi ndamonye ngomncube okwaziyo ukubamba izimali. So okwakhathesi indlu yethu iyabhebha kakulungisiswa komkhuhlane. Lokho kwe-accountability siyakhalathala ngakho umkhuhlane sihambile.
Ubona ngani isikhwama lesi sizathola imali eningi yini engavela kuZulu mathupha kungasiwo mankampani?
Amakampani lawo ayatsho ziwa sazi ukuthi amakampani amaninginingi athize bebekhipha izimali, kodwa kulabanye abangafuni ukwazakala ukuthi bakhiphe izimali abazafaka njizi. Angikhole ukuthi nje ingaba yimali eningi kakhulu, kodwa kakube le thuba uZulu weZimbabwe amakampani labo labantu abangaphandle kwelizwe. Mina ngibona ngathi into enhle loba ungaze ukhutshwe i-$500 iyanceda ngoba iyathenga amanzi, ithenga imithi. Leyo imali abayizuzayo izazuza zizumsebenzi loba iyilutshwane.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
EZimbabwe libhekane lokusilela okukhulu kwengqoloyi ngemva kokwehla kwesilinganiso esiseziphaleni ngesikhathi ilizwe libhekane lolunye udubo lokuswela idola leMelika lokuyithenga kwamanye amazwe. Lokhu sokudale ukukhwezwa kwentengo yesinkwa sona esikade silidola elilodwa leMelika. Sona sesilidola lamasenti alichumi, idola 10. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabacholayo eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi sebecele usizo ebhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lwezigidi ezilithumi lantathu zamadola ukuze benelise ukudinga ingqoloyi kwamanye amazwe. Udubo yikuthi abacholayo babikwa belesikwelede lapho abathenga khona ingqoloyi, irayisi kanye lesawudo sezigidi ezingamathumi ayisithilagalombili lasikhombisa amadola. Abakulumsebenzi bathi ilizwe lifuna izigidi ezilithumi lantathu zamadola eMelika ngenyanga ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi enela ukuchola ifulawa yesinkwa eyanela ilizwe. Amakampani achola ingqoloyi ayisikhombisa abikwa esevalile ngenxa yokusilakala kwengqoloyi elizweni, okutsho ukuba nxa iRBZ ingenelisanga ukubhadala imali yonke namhlanje kutsho ukuba amanye amakampani azaqhubeka evalile ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba intatha lezindaba zifumene incwadi yabe Grain Millers Association of Zimbabwe abayibhale inkampani ethengisa ingqoloyi isithi ilakho ukuthengisela eMalawi okuseziphaleni zayo nxa ingabhadalanga izikweleti sayo namhlanje. Ekhuluma enhlanganweni lentatha lezindaba eHarare namhlanje umgcinisano weGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Msarira uthi sebethwele nzima emsebenzini wabo ngokusela ingqoloyi ngoba iziphala zikahulumende sezitshaywa ngumoya.
We require $13 million every month for which to our country.
Ilizwe lifuna amadola alichumi lantathu amamiliyoni, 18 miliyoni ngenyanga ukuze lenelise ukuchola ifulawa yesinkwa. Okwakhathesi sokubhadalwe amamiliyoni angamahlanu, njalo kusasa sikhangelele ukugqedisa umbhadalo wamamiliyoni ayisikhombisa amadola aseleyo.
Umsarara uthi inhlanganiso yakhe lokhu ikhulumisana labe RBZ ukuze kuphunywe lamacebo okubona ukuthi ilizwe aliswele ingqoloyi, kodwa lokhu kulakho kuthatha isikhathi eside. Kodwa uzulu weZimbabwe ukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kokudla lempahla elizweni ngemva kokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwedlileyo. Amafutha epetulo asetholakala nzima emagarajini kuthi ezibhedlela imithi kayitholakali ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ababona ngezomnotho welizwe bathi lokhu kuzabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla lokudla elizweni. USimbarashe Maringosi osakhulayo eHarare uthi indubo zonke lezi zingabe zibangelwa ngokwenzakala kwezombusazwe.
Mina mbona ngani kukhona ukwenzakalayo ngezombangazo lesi. ngoba ever since uNanga kwangena esikhundleni sabona izinto zonke zabe zikwela zabe ziloke ezikwela ama prizes zabe loke etshintsha asikwazi ukuthi uhamba njani kukhona sibe lokwenzakalayo
uhulumeni wanquma evimba ama company elizweni ukuthi engathengi ukudla okufana neflower rice chukela lokunye kwamanye amazwe ngoba ifuna ukuthuthukisa ama fertility akuleli alungisa lokhu kudla kodwa ngokusetakala kwengqoloyi osokubangelela ama company avale sokuzaletha udubo lokusetakala kwalokho kudla uhlelo lukahulumende weZimbabwe lo command agriculture libukaza ukuthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni ikakhulu umumbu lengqoloyi kodwa ingcwethi zokulima zithi usamele ukusetshenzwe gadala ukuze ilizwe lenelise ukulima engqolweni enela ilizwe lonke ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Live talk lamhlanje sikhangela ukusabalala kodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesifudo esekholera osokubulele abantu abedlula amachumi amabili eRare. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF. Lokhu kwethulwe izolo kusihlwa edalela eCongress ngumnumzana Manisha Singh. Umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezenotho lamabhizimusi. Uthi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa akatshengisi ukuthi uselethele uZulu inguquko efiswa lilizwe leMelika. Lamanye afakela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho. Uthi bazaqhubekela phambili bezama ukuthi kube lenguquko kweleZimbabwe. Lapho uMgabe uMnangagwa labanye babo kuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo behluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya kumnyaka ka-2008. Wengeze wathi ilizwe leMelika okwamanje lizabe lihlolisisa okwenzakala kweleZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu, uGibbs Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bakhuluma ngabakubonayo bona okufunekayo lapha ngokubona kwami kuyabe sokufuna ukuthi yona i-government yeZimbabwe uma befuna ukuthengisa lokho okuzakusuthisa laba abangapha indawo sokumele ukuthi benze izinto ezizathengisela khonokho ukuthi sokulokhu kuguquka kuthize ngoba ukukhuluma esintwini ukuthi umlomo kawugcwalelwa mfula so bona bafuna ukubona ukuthi abantu bakwanza intebebhukuthile basho bangale kwangikhona
kodwa ke okuyikho vele okungenziwa nguhulumende weZimbabwe kuyini ukuze ithi phela tshengisele ilizwe leMelika lamanye amazwe ukuthi uyazama phela nakho ke phela uMnangagwa uthi uyazama kakhulu
antsho kufuna ukuthi kubonakale ukuthi kuyini okuzanywayo kuyini okusebenzayo ngoba ukufuna ukwenza into enhle ingakakhanyi ukuthi into yangikhona isiyenziwe angithi kuyachiyana umuntu athi noma namfuna ukwenze mfuna kwakhe indwendwe but nxa ingakayakhi laba abafuna ukuyibona umsebenzi wakhe bazamelela ukuthi bayibone ukuthi kathi indlu yona yakhiwe inhle yini. Ingqobekisi kuhulumende weZimbabwe ukuthi yena abone ukuthi kwini okwenzayo ukuthi kulethele uguquko okufunekayo. Singakhohlwa futhi ukuthi bona laba abakhulumayo bengapha bale intelligence yabo so kulezi zinto mhlawumbe abazaziyo ezingekho ebantwini abanenge ngathi ezingekho kuZulu ukuthi azazi bona abazazi so kufanele ukuthi uhulumende la uyazazi zona ezi zinto wakhe kasi ukuguqula khona pho kumele uguquke khona kumele ukuthi kuzanje
kodwa wena njengengcwethi kwezombusazwe baba Moyo ubona ngazani kuyini osokuguqukile eZimbabwe nxa kukhona nje
osokuguqukile kakhulu khathesi ikuthi nje abantu ba ngokubona kwami lokuzwa kwami abantu baya sebe bayanelisa nje ukuthi baxoxe ngomumo wekhaya ezombusazwe zona yikho kakhulu osokugugukile. Well, ukukhona okunye izindlela, kunezinye indlela imigwaqo itharisi ifakiwe. Kodwa ke ithi njalo ifakiwe ayila anto abona lokhu kuthiwa ma-carriage way marking. Oh yeah. Umgwaqo ubumuhle sibili kodwa ola ma-carriage way marking lama sign gawakho. So nxa umuntu ufika uwethekela uyisethekela ungalahleka ngoba kulama markings kuhle emgwaqweni. So iyo nje inguquko engathi ikhanya ikhona. Kodwa ukwenza kwezinto, ukwenzakala kwezinto, yikho lapho kakhulu okufuneka kwantu ukuguquka.
Pho ke ubonani kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kukhanye sibilo kwenziwa nguhulumende weZimbabwe, kwenze ukuthi izizo zenotho lezi zesulu?
Lokho mina ngibona ingani kusezandleni zikahulumende weZimbabwe ukuthi ukuguquka. Izinto ziyaziwa, ngabona labo kathithi abalapha e-America bakhuluma la beZimbabwe ngezinto abazibona zingahambi kuyo. So kuse ingqobe nje zikweni ihulumende yeZimbabwe ukuthi yona ikuguqule yini khonokho ingakuguqula, then kungalungisa izinto. Kuyaqalisa ukutshintsha, kuyaqalisa ukutshintsha bakhasela ukuba nesupport.
Lo ngumnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, isavunguzane esiza lezulu eliningi seHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwelemelika sivelela elwandle olweAtlantic. UHurricane Florence ubikwa eseqalile ukudala umonakalo wokukhukhula impahla ngamanzi lokucitsha amandla kagesi, abanye bexwayisa ukusuka emzini yabo bebalekele lapho okungelangozi khona. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wele Turkey ukhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe wele Russia uPutin womvulo ukuze bakhulumisane ngomomo weSyria. Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemali kanye lokukhwela kwintengo yempahla, kukanti ezinye zalezi mpahla ziyasilela. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Wayelo kuyiqiniso ukuthi udaba lwemali njengoba usitsho khathi esivele akukatshengisa ububelo. Imali emabhenki iyahlupha, abantu balayinile, kunzima. I-US dollar velayo awusoze uyithole, lalabo abalayo bona ababathengisa ngapha emgodweni ukuthi ayi-black market. Ikhanya isiqanisile, ungananzelela namhla. Ngizwe umuntu esithi uyathi ubethengisa ama-170, ngawule-100, kade befuna ibhondi ye-170 and iqanga nsuku zonke. So iqiniso nelikhona ukuthi uminister omutsha ngibona ngathi i-task yakhe yokuqala ukuthi alungise indaba zezimali lama-banks, ngoba siyananzela ukuthi as long as siqhuba ngale ndlela siyindawo njalo ama-price aqansile. Okwenza ama-price aqansa kuyatshengisa ukuthi imali amabhondi ethu asephela amandla xa usuwaqathanisa labo-US. So ngokunjalo uminister abona lo mlando ukuthi inkulumo yakhe leyani esike sezwe kathintwa lapho ikhulunywa ukuthi yena isizozayo ukuthi ahle akhuphe ibhondi kusiyaphela umnyaka. Mina ngibona ngathi yinto
kodwa labanye lakho bayakusola ukuthi manje kuzasetshenziswana.
Okwenza kathesi uhlupho lube khona ukuthi umuntu ole-US dollar kahambe siyayisebenzisa siyayibhinga, uyayithatha ayifake emqamelweni. Kodwa ungakhipha le imali eyiyetshiphileyo le yibhondi eyiyesikhwazela uhlupho. Abantu bona abagcine i-US dollar lapho ekhona bazayiqhuba bayisebenzise, and nxa sebeyisebenzisa bazayibhenga futhi, bengayibhenga nakhola imali yena isiyaqalisa ukubuya futhi iqalisa ukubhoda ebantwini ingene ku-circulation. Ngoba khathesi uhlupho besilalo ukuthi i-US dollar liqinisa ikhona ebantwini, ngoba khathesi ungayifuni uhambe kubona abantu abathengise emkotweni abe-black market uyayithola, lokhu iyimali ingayithola. So kusegcekeni imali yena ikhona. So ke asikhubeni le imali esikhozela i-problem okuthiwa yibhondi le, sifake imali e-right kube iyezidlala kumarket. Ngileshiwa futhi lama-price azozaqansa, ngoba kathi esikhuluma kanje abantu sithwele nzima ukuthi ubhajethe imali yakho ukuthi uyathenga into ngemali nawuwazi, ngoba nxa ule bhondi iba nganeno, nxa uswayipa iyabe isiqansile. Nxa ikhono le yesto yangabantu bengayisebenzisi iprice yabilo so aswe sibe lelizwe lirana kanjalo bona abantu imali yabo nxa beyihola behola imali elingana engakhweliyo ngenyanga ngenyanga abantu abaswe kubaphathe kuhle mbono ngathi ilizwe lalilungiswa khona pha
kodwa ungathi lokho kokuswelakala kwempahla kunganeno yini sokuqathaniswa lokukhwela kwentengo yaso
mina nxa sinanzelela sibona ngathi khona okwenziwa zibe ziqansa siyaphezulu abantu benza ngabomo abantu bebusiness bayakwazi xa uzofuna ukuthi i-commodity uyithengise ngemali ephezulu bale system yokuthi bayayicatshisa bengayicatshisa nxa sebeyiveza kancane bekutshelile hhayi lami ngiyithole nzima so sebekhweza iprice so yikwe sekuthiwa ukuthi as long as i-monetary policy yethu le esilawo kade esila mathi khansake kule bhondi kulani kulani kuzenza ama-price aqanso okunzima uya kufika amayogarajo ngelafuel of late so ngumbuzo ukuthi kanti indaba ishuyeli ngekodwa uhulumende uyasiyetha ifuyeli khona and khona khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiya khona indlela yakhona yinhle as long singalungisanga indaba le yemali ngiyayibona ukuthi i-inflation isesibulala
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi ezCTU sixoxelaye ekobulawayo Woza Friday namhla silomculi odumo oyirumba uMagwaba ehamba leqembu lakhe ele the pioneers bephethe idlalade labo elithi sezimbonga ngobulongwe kubika uNtungameli Nkomo
lidlalade likaMagwaba elesibili njalo lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela yona le engomnini sihloko dlalade ingubani kahle kahle linsizwa ezibiza ngoMagwaba
Ngokwegama elipheleleyo nginguChristopher ngizalwa endaweni yaseJolotsha kwaMakhaza isibongo sami ngesakomoyo yimi engikhokhela iqembu leMagwaba and the Pioneers abalandeli bami bonke abasendaweni ezingefu ezesihlukahlukeneyo ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu kulokho elikwenzileyo ngokungisekela lokungisupporta ekukhipheni kwami isingle track yami ngo-2016 imfika emculweni eyayithi ukubuyisana reconciliation
ngobulongwe lapha ukhuluma ngani Magwaba
esihlokweni sami lesesitise zimbonga ngobulongwe ingoma yami ikhungethe inkulumo eqondane ngqola lapho ebantwini abayehlelwe yisehlakalo esokuthola ukuthi usizile umuntu but in return kafisa ukuthi abonge isibongo sakho ufuna ukubonga ngobulongwe njengokwenza kwembuzi mayingena esibayeni lapha elala khona kuyindlu yayo
ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi impethu abalandeli ubachiyela wapi amazwi
abalandeli ngibathanda kakhulu kuso ngiyacelisa nabo ukuthi bebekwazi ukuthi bane space esikhulu kakhulu enhlizweni yami bayinto yonke kimi ngiyafisa ukuzibona lami kusasa ngikwelinye izinga
siyabonga lapha umculo wedumo werumba uMagwaba ihamba leqembu lakhe ele the pioneers ledlalade labo elithi sizambonga ngobonlongwe olivalelisayo ngusithandekile mhla
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.